Baqhathi sebekhuthezwe ukuthi bananzelele impila kahle yezisebenzi egoqela imikhuhlane yengqondo ngoba iningi labantu ligula lifihla ngenxa yesimo somnotho welizwe okungaphambanisa impumela yamakhampani abo. Udokotela Mthabisi Anele Bebe uchaza ukuba umkhuhlane wokusindwa imicabango ujayelekile njalo iningi labantu lilawo.
Nxa sikhangela imikhuhlane yengqondo sithi umuntu ocabanga kuhle kumbe olengqondo esebenza kuhle ngumuntu lowo okwanisayo ukuya emsebenzini, ekwanisayo ukucabanga kuhle engahlangana lezinto ezihluphayo, izistress, ekwanise kumbe ukuhandle ama-issues wona lawo, njalo kube ngumuntu oziphilela kuhle kusociety yawo. Nxa sokuthiwa umuntu usele mental health problem, ngumuntu lowo osebona sokunzima even ukuphilisana labanye ngoba ulokhu ecabanga kulento elokhu emdlayo emoyeni. Nxa umuntu engazithola elomkhuhlane wengqondo akumelanga ehlupheke kangaka ukuthi nguye yedwa esigabeni ngoba sibaningi, njalo kumele siqinisane sithole usizo olufanele.
Umnumzana Makhosi Tshalegwa onguye okhangele izisebenzi zekhansili uthi njengabaqhathi bebengakafiki esibangeni sokuthi babe lolwazi ngomkhuhlane wokusindwa imicabango uma bekhangelene lezisebenzi zabo.
Indaba ze-mental health yindaba ebezingakapublicizwa kakhulu ukuthi zazakale ebantwini abaningi, okungangokuthi kuzima ukuthi uthi nxa uvuke ekuseni ungumaneja uzwe isisebenzi sikufonela sithi sona ngile mental health problem, ngicela ukuthi ngingaze ngabuye emsebenzini. Besingakafiki kuleso sigaba esokuthi abantu babe lolwazi olungangalolo. Kodwa-ke ama-wellness programs awe-physical health besisiba lawo lanxa lapha lalaphana i-mental health siyidobha, kodwa-ke besingakaze sibe lenhlelo ezikhangela kanye ziqondane ngqo le-mental health.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sikhumbuzo Baloyi obemele ikampani elungisa imbiza lemigamu eyekhango uthi ukuze ikampani iphumelele kuhle kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe lempilakahle lasengqondweni.
Sinanzelela ukuthi izisebenzi ukuthi zenelise ukuthi zibe productive enough ukuze lokho esikhangelela ukubana sikwenze emsebenzini ama-targets abefakiwe benelise ukuthi ikampani iphumelele ukuthi babe belempilakahle. Lokhu esikhuluma kuthiwa i-mental health. Thina-ke njenge-organization ukuze sincedisane lezisebenzi zethu ukuthi zibe lempilakahle, wasinanzelela ukuthi isisebenzi esiphile kahle engqondweni isisebenzi esenelisa ubana sisebenze kahle.
Omunye osakhulayo osebenza koBulawayo uNkosazana Duduzile Mathema uthi yena ulaso isibindi sokutshela umqhathi wakhe ukuthi kaphathekanga kuhle engqondweni.
Ngingaba lesibindi sokuthi ngifonele kumbe ngitshayele ucingo umuntu engimsebenzelayo ngimazise ukuthi kanye nelisa ukuthi ngibesemsebenzini ma kuyukuthi kukhona okwenzakalayo nxa sikhangele endabeni ze-mental health. Mina isibindi ngingaba laso ngimtshele sibili, kodwa ukuthi ngathi ngamtshela through i-telephone conversation kangeza ke ngukwanise, kodwa engingakwenza ukuthi ngimtshele through into efana le-WhatsApp. Ngiyabe ngizathumela i-WhatsApp, mina nxa sengifona ngifona ngisenza e-follow-up ukuthi ngithi mqhathi ungabe ubonile na umlayezo lapho ebensitsho into efana lahle.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo bebexoxa ngomkhuhlane ongahlasela izisebenzi okuyikukhubazeka kwengqondo. Kuvele ukuba abaqhathi abaningi bebengaboni umkhuhlane lo ngelihlo elifana leminye nje imikhuhlane ejayelekileyo. Ngakho izisebenzi zithwala nzima ukuthi zichaze ukuthi ziphatheke kubi ngomkhuhlane wokusindwa imicabango. Abaqhathi sebecetshiswe ukunakekela impilakahle yonke yezisebenzi egoqela lokukhangela ukuhlaliseka kwengqondo. Njalo inkokheli lezi zithembisile ukuletha inguquko kuzisebenzi ngoba sebenanzelela ukuba ukuze ikhampani iphumelele kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe ziphilile engqondweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.